Emavikini adlulileyo amadolobho eHarare leGweru ahlaselwe yimikhuhlane yesihudo sekholera letyphoid ngenxa yamanzi angahlanzekanga ahlangane lengcekeza evela ezambuzini engalahlwa kahle igcine ihlangana lezimpompi zamanzi phansi. Inani labantu eselibhubhile ngalimkhuhlane liyaliqansa esigodlweni njalo ababikwa begula labo bayabesanda. Kulabantu abathathu abacatshangelwa ukuthi bengabe bele kholera loyedwa ongabe ele typhoid abahanjiswe esibhedlela seTonkroef kobulawayo ngolesithathu ntambama. Ubulawayo City Council ubesanda kwazisa ukuthi ibulawayo yona ayikabi sengozini yekholera kodwa akubanga nsuku zatshwala esazisa njalo ukuthi ikholera isihlasele lelo dolobho. Abaphila ngokuthengisa izilimo endaweni eziningi baqanjwa njengabanye ababangela ukumemetheka kwekholera kwamanye amadolobho kodwa bona bayala lokhu kugconwa. Umnumzana Thamsanqa Khumalo uthi bona balusana lekholera ngendlela ezimbalwa ezigoqela ukugezisa abakuthengisayo ngamanzi.
Thina njengamavenda siyezwa ukuthi abanye bayakhitshwa ngenxa yokuthi khona yibo abakhoza ikholera kodwa-ke ngiyacabanga ukuthi kayisila any contribution to that. Mina indlela engizigcinela ngayo izinto engizithengisayo okubolileyo angugcini ngikulahlela lapho kumele kulahlelwe khona njalo silamanzi okugezisa izithelo zethu lokunye konke esikuthengisayo kuyagezwa sisevela emaplastikini.
Umongikazi uSister Rebecca Madlela uthi kuqakathekile ukuthi abantu behlanzeke ikakhulu emakhaya abo.
Ingcekeza yiyenye yenza ukuthi impukane zithwale umkhuhlane zosusa phandle zongenisa endlini. Kakugezwe izandla wonke umuntu ongenayo esambuzini ngayephuma akageze. Kugezwa ngayisepa akukhathaleki ukuthi yisepa yiphi kumbe ukusebenzisa i-charcoal umlotha wamalahle uyakwanisa la ukubulala ikholera nxa sigeze ngawo izandla. Izandla zigezwe sibili okuzwayo njalo abantu kabahlale beqaphele ngokuthi amanzi abawanathayo kabawabhoyile ukuze bamike sure ukuthi noma kungaze kube njani abasoze bawubambe umkhuhlane wekholera.
USister Madlela welekile ngokusebenza kwe-waterguard lokuhlanzeka kanye lokuthi ikholera ingena njani emzimbeni womuntu.
Abantu kabathenge i-waterguard, intengo ye-waterguard yehlisiwe, it's now 65 cents from 75 cents. So abantu kabasebenzise i-waterguard. Iyathelwa emanzini, isivalo esisodwa se-waterguard ku-20 liters yamanzi. Ama-vegetables kawaklinwe ngamanzi akline asafe ngoba angadliwa eluhlaza kumbe aphekwe evele engageziswanga ngamanzi akline. Lakho kuyadala ukuthi abantu bagcine besidla ikholera ngoba ikholera ingena emzimbeni ngokuthi uyidle. Ungadla idoti elekholera kumbe izandla zakho zibambe idoti yekholera udle ukudla kwangkhona yiyo indlela engena ngayo emzimbeni.
Edolobheni laseHarare kubikwa kutholakale elinye igcikwane elingasalaphekiyo ngemithi ekhona okuyinto engatsho okuningi ekwelapheni lomkhuhlane. UZulu ukhuthazwa ukuqina ngokulondoloza ukuhlanzeka ikakhulu abone ukuthi izandla ziyagezwa sikhathi sonke nxa engangena esambuzini lokudla okunjengezithelo lemibhida kugeziswe kuhle. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.